Sweso kukhangatsela kakhulu sizinhlanzo yobuya progressive lezindlu association ukuthi abantu abayisibakhetha ukuthi baye parliament bangafika eparlamente kababumbe umthetho ozakwenza ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi mbese ngathi ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yikho kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayibhalise ukuvota bebehlule ukuyabhalisa ukuvota. Kula amanye amazwe athuthukile akwenza khona ukuthi automatically ngoba information yani yabe ifanani. Kakuhle ukukapture ukuthi lo usethe isithupha automatically usesiba registered voter. Yikho ke sikukhangaselayo lokhu sinhlanje.
Niyababona abantu behamba ngobuningi yini ukuyabhalisa njalo kule nkuthazo yini abakhanya beyithola kunhlanganiso yezizimele bayakwazi ukuthi bayengapi?
Ulwazi solufikile ebantwini njalo kayisibo bodwa abazimeleyo mbe singathi izinhlanganiso ezizimeleyo labepolitiki. Uhulumende ke uqhatshile abantu abavela kuzingatsha ezijeneyo zikahulumende ukuthi babhodabhode bagcwale iganga lonto bathe chithisaka babhoda yonke indawo bekhuthaza ukuthi abantu bayibhalisa ngelanga elithile ikakhulu nxa kuyukuthi ilanga lakhona liseduzane yikho lahamba baye ukuthi cwi khona bafike batshela abantu ukuthi hayi sisukumeni ngobuningi siyebhalisa. So kukibo ke abantu ukuthi balesifiso yini sokuthi bayibhalisa ngobuningi. Njalo ke siyakunanzela ukuthi le misakazo lapho iyakukhipha la maphephandaba ayakukhipha ukuthi kubhaliswa ngaphi njalo kubhaliswa nini. So siyakhuthaza ke abantu ukuthi basukume ngobuningi bayebhalisa ukuvota kulilungelo labo. Nxa ungumuntu ulalele kathesi hambe ebhalise ukuvota ukuthi uvota yalebibandla asomlando ukabani wena nguwe ozikhethela usuwedwa ebhokisini ukuthi uvotela bani.
Kulohlelo njalo lokuthola incwadi zokuzalwa nezithupha abantu bazasizakala yini ngokuba khona kwalolu hlelo?
Themba abantu bayazisa ukuthi kungaphi kwakhona. Themba labantu boni laba abakhona bahamba betshela abantu ukuthi kuthathwa ngaphi izithupha. Kwenzakala concurrently esingathi kwenzakala kanye kanye. Thatha isithupha at the same time bayabhalisa lokuvota kwenzeka ukuthi lo muntu ofuna ukubhalisa ukuvota angazathi kala sithupha. So yikho ke kuphume lezi zinhlelo zombili ukuthatha isithupha lokubhalisa ukuvota ziphume kanye kanye kwenzela ukuthi abantu laba abafisa ukuthi babhalise bathathe izithupha zabo masinyane ngoba asiyo ndawo yodwa lapho okuthathwa khona. Kufanani lanxa nje kuyisikhathi sonke nje sisijayeleyo kodwa kathesi baye behamba besondele ezindaweni lapho kulabantu khona khanya ngantu abantu bangazake bafinyelele khona lapho kuthathwa khona. Kodwa lezi ndawo kade vele zithathisa nazo ziyaqhubeka zithathisa izithupha. Ngakho ke siyakhuthaza abantu ukuthi uluhlu lwezindawo baludinga baluthole kulezi nsuku kule WhatsApp. Abantu bayaxhumana masinyane nge-WhatsApp. Ngiye ngikhethileyo ngoba kulula ukuthi abantu baxhumane masinyane nge-WhatsApp. Le misakazo yamaredio iyakusakaza ukuthi izithupha ziyathathwa kathesi lokubhalisa ukuvota lakho abantu bayibhalisa. Asisukumeni siyethatha izithupha, asisukumeni siyebhalisa ukuvota.